atisendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolosine mhla ka 24 kumfufu 2019 igama ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, intatheli izindaba yethula ubufakazi ethi butshengisa ukuthi ugatsha lwezokhetho olwezek lwaphathisa njani ukuqilibezela kukhetho olwedluleyo. Ibandla le-MDC lithi lizacubungula isinqumo esithethwe ngusomlomo edalele ephalamende esokuthi amalunga e-MDC engenzi umsebenzi wokubuza abaphathintambo bakahulumende imibuzo.
Sinelungelo sokuthi asichasisele ukuthi lomgoqo awufakileyo uwuthethe kuphi umthetho.
Ugatsha lwezomkhathi luthi kuza kuba lesikhudumezi esikuzinga eliphezulu kusukela lamhlanje kuze kube ngomvulo ngesikhathi umanisipala wakoBulawayo eqoqa ukuvalela abantu amanzi okwamalanga amathathu ngeviki.
Inkinga esesinayo bantu bakithi ukuthi i-demand lokho okuthiwayo kufunakala kwamanzi izakhamizi zakoBulawayo kukhwelile sokusezingeni elingaphezulu.
Kuhlelo lwendaba zezijeziso zenotho ama-sanctions lamhlanje sikhangela umanyano we-European Union othi kawusoze wekethise izijeziso lezi ngoba kungakabi le nguquko kwezelungelo likazulu.
Nalawa behluleka kabayehluleka ama-sanctions engekho. Ama-sanctions kakhijwe sibone ukuthi bayakwazi yini ukubusa ilizwe obayehluleka. Nxa bengakwazi ukubusa ama-sanctions engekho sesibakhipha kuma-next election.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Intatheli izindaba eyake yaba ngumhleli wephephandaba likahulumende eLady Sunday Mail uEdmund Kudzai usethule athi ibufakazi obutshengisa ukuthi ugatsha lwezokhetho olwezek lwasetshenziswa njani ukwethula impumelo engayisiyo yeqiniso. UKudzai wethule umfanekiso kamabonakude olesihloko esithi Excel Gate, athi utshengisa ukuba umgcinisihlalo wezek unkosikazi Priscilla Chigumba waqamba amanga aze athi ugatsha lwakhe lwafakaza ngokuzibonela amaphepha lempumelo athiwa ngama V11 awezindawo zokuvotela eziyinkulungwane ezilitshumi i-10,000. UKudzai uthi lokhu akungeke kwenzakala ngoba ama V11 angeke afika kugatsha lwezek kungela mvumo yomthethwandaba ngoba ayabe evalelwe emabhokisini. UKudzai wethule ubufakazi obutshiyeneyo athi bukhomba ukuthi kwaba lokuqilibezela kukhetho. Kodwa phansi kwesekelo sombuso welizwe akulamthethwandaba ungamukela lolu daba nxa lungasiwa kwezomthetho ngoba indaba zokhetho zonke kumele zahlulelwe kungakedluli umnyaka owodwa. Ibandla le-MDC lithi lizahlanganisa amakhanda licubungule isinqumo esithethwe ngusomlomo edalele ephalamende umnumzana Jacob Mdenda esokuthi amalunga la engabuzi abaphathintambo bakahulumende kuleli dale imibuzo ngoba besithi umongameli Mnangagwa kayisuye umholi welizwe. Kube lokuxokozela izolo ntambama kulandela lesi sinqumo amalunga e-MDC ezama ukusiphikisa okuhle kwamisa inhlelo zedale lephalamende. Unkosazana Thabita Khumalo ongumgcinisihlalo waleli bandla njalo engumkhokheli we-MDC edale lephalamende utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi balakho ukukhweza emthethwandaba zonke izinqumo esezathathwa ngumnumzana Mudenda ezephula amalungelo abo.
Isinqumo lesi asifakileyo ngasitsho ukuthi sesizahlehlela emva ngoba thina sephalamende sangeniswa nguzulu waseZimbabwe. ijike ezimbili ezedlulileyo kusithathele umrholo okwesepalamente. Yena akwenzayo ufuna ukusethusela ukuthi senze okufunwa yibo okubulala ilizwe. Kodwa umthethandaba bathi bona bawubambile. Dinesi lakho liqiniso lobufakazi ukuthi lokhu abakwenzayo akukho emthethweni, yikho esizahamba lakho. Sisiyathengisa umthethandaba kwenza ukuthi lo Zulu naye abone ukuthi abantu laba abasebenza nabo izane namaqiki akula mthetho othi wona omnika amandla lawo. So esizakwenza ukuthi sihlanganise amakhanda njengebandla bese sithatha indlela okumele ithathwe, ngoba sonke siyazi ukuthi thina njengebandla le-M_D_C sifuna ukulandela umthetho. Naye sizamazisa futhi ukuthi umgoqo lo uthetheyo ungaphandle komthetho. Sizwe ke impendulo yakhe. Umuntu uzasinika ngomrasiniki bese sikuhamba kuhlandla elilandelayo.
Kuyini okwenze wathi ibandla lakho lingasabuzi imibuzo bese kutheni?
Abameli bephelemende bebandla lethu bebefuna labo ukuthi babuze imibuzo ngoba lanhlalelanga le mbuzo. Kwasexaqamba-ke sesithi yena akumele kangiyikwenzakala. Basebezama ukuthi babuzisise wala, kodwa ukuthi ezokusuka khonapho akusabanga le nto eke yahambela phambili. Lokho kunokuphikisana ngokuthi silelungele sokuthi asichasisele ukuthi lo mgoqo awufakileyo uwuthethe wuphi umthetho. Siyazi futhi ukuthi izani futhi sithi ephalamende yathi yona bafuna ukuthi bafake umthetho ozabapha amandla ngokuthi basixotshe ephalamende ngokuthi bazihloniphe umongameli wabo owantshontshikhethe.
Liza kuthini ngalelo daba? Lizamnanza yini njengomongameli?
Njengabandla le-M_D_C sidinga ku-Congress lapho esifike esithiwe khona izinqumo abalandeli bethu ukuthi uNangagwa wasoze simnakele njengomongameli ngoba wantshontshe ukhetho. Njengabameli bephalamende akulamandla owukuthi siwujintshe lowo mgoqo. Thina uNangagwa akasomongameli kithi. Njalo akukho okubhale khona emthethweni ukuthi amabandla asephalamende aphikisa ibandla elibusayo. Kumele batshelwe ukuthi bakhulumeni ngaphi, benzeni ngaphi. Akula mthetho njalo. Nxa besithi thina singamabandla aphikisayo, kanti manje sokusincedani njengoba sibaphikisa besaka imigoqo, okutshengisa ukuthi kukhona ukutshaya amanzi.
Abanye njalo bathi kusuka kungahambelani nxa lisithi uMongameli Mnangagwa kayisuye umholi welizwe bese libuza imibuzo kubaphathi ntambo kumbe lamukele okuvela kuye uhulumende kumbe kuye uMongameli.
Lilungelo lethu njengabameli bephalamende ukuthi sibuze imibuzo kuma-ministers. Njalo ngoba thina sizivela ebantwini kumele sizobuza imibuzo esake siyiphiwe ngumzulu. Lokhu ukuthi siyamukela izinto ezivela kuMnangagwa. UMnangagwa kala company enganelisa ukuthi isukulise ilizwe laseZimbabwe. Uhulumende kasezinto waseZimbabwe kala nkampani lapha alungisa izinto ethengisa. Abesethatha imali leyo athi ngedizuzulu hatshi. Imali esetshenziswa nguhulumende imali ebhatalwa nguZulu esithi ngeyemthelo ama-taxes. Abameli bephalamende balamalungelo akumele bawathole. Akuqali ngathi njengemandla le-M_D_C lokuthi sithole imiholo lokuthi sithole izimota kwakuvele kukhona. Namhla kumangalisani nxa sokuthi sokuyithi ngoba sesiphikise uhulumende owephulule ngolimo lomuntu.
Alo-ke ngunkosazana Thabita Khumalo ongumgcinisihlalo webandla le-M_D_C njalo ekhokhela leli bandla edalele ephalamende. Ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseHarare. Ugatsha lwezomkhathi olwe-Meteorological Services luthi umkhathi uza kuba lesikhudumezi esikuzinga eliphezulu kusukela lamhlanje kuze kube ngomvulo. Lolu gatsha luthi kumele uZulu athathe amanyathelo okuzivikela kulesi sikhudumezi ngoba siyingozi. Umbiko owethulwe yilolu gatsha uthi ukutshisa kuzafika kusilinganiso se-40 degrees kwezinye indawo eziphakameyo ezifana le-Kariba, Binga, Victoria Falls, Chipinge le-Chiretsi ezizaba yizo ezizakuba lesikhudumezi esikhulu, kodwa ilizwe lonke jikelele likhangelele ukutshisa. isikhudumezi lesi siza umanisipala wakobulawayo esithi usezavalela izakhamizi amanzi okwensuku ezintathu ngeviki ngoba esilela kakhulu emadamu. Uthi njalo uyehluleka ukupompa amanzi kuhle ngenxa yokusilela kwamandla kagetsi. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lo councilor ka ward 1 kuleli dolobho umnumzana Mlandu Ncube.
Inkinga esinayo bantu bakithi ukuthi i-demand lokho kuthiwa kufunakala kwamanzi izakhamizi zakoBulawayo kukhwelile sokusezingeni elingaphezulu okungangokuthi sokukhulela amandla ethu okwapampa siwalethe edorobheni. So kusokuyamele sizame uku-increase isibanga samanzi endaweni esizibiza sithi ngama-reservoirs lapho esipampa sihambise khona ukwenzela ukuthi sesinika izakhamizi. So ukuze senze njalo kuyabe kumele ngesikhathi sivalile kwezinye indawo impompi zethu zibe ziphele kuriservoir yangikhona ukwenzela ukuthi ikhwele njalo inani lamanzi ethu ngale madamu elingani lehle kakhulu njengoba lisibona isomiso esilaso njalo isigaba kulamadamu ethu emathebuleni south indawo etshisayo okuthi ama-temperature isikhudumezi siyabe siphezulu so evaporation iyenzakala. So yikho ke sithe singani siyagavuna ukuthi abantu besebenzisamanzi.
Likhangelela ukuthi uhlelo lolu luzaqhubeka kuze kube nini?
Esikhangeleyo ukuthi kuqhubeke size siyefika mhlawumbe phakathi kukaNovemba kusiye ekupheleni kwakuNovemba. Kuzadiphenda ngokuthi umlimi uzabe sihawukele okunganani ngezi.
Ludaba lokusilela kwamanzi emadamu kuphela yini kumbe ukusilela kwamagetsi lakho kulomthelela omubi?
Actually amanzi thina vele noma silawo emancane besingasisi ukuthi siwagavuni ezakhamizi ngoba avela azaevaporator kodwa osokusuka kuphandle kangako yikuselela kwamagetsi ngoba bayakhatha even nala amanye amalayini esithi ngama-dedicated line sebewakhatha so kusuka kube nzima ukuthi siwapompe abuye njalo kuya-affecta lokufa kwemitshina yethu. So amagetsi yiwo sibili ikhoze enkulu kakhulu kunakho konke.
Lilalo yini uhlelo olusobala lokwazisa uzulu ukuthi amanzi lizawavala kuleli lokishi ngelanga elinje liwavale kuleliya ngelanga elinje?
Sifakile nje namhla besile press conference lapha besazisa khona izakhamizi through entertainment izindaba ukuthi sizavala kanje sesizokuphaka sokufakiwe nje ebantwini.
Lo ke ngumnumzana Mlandu Ncube ukhansila ka ward 1 koBulawayo ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo we studio 7 ekhona le koBulawayo. Abamanyano wamazwe weEurope oweEuropean Union bathi isikhalazo samazwe ezwekazi le-Afrika lenhlanganiso ezitshiyeneyo sokuthi kwesulwe izijeziso zomnotho ezetheswa iningi lamalunga ebandla leZANU-PF ezikuhulumende weZimbabwe singeke samukelwa okwamanje ngoba kungakabi lenguquko kwezombusazwe lezokulondolozwa kwelungelo loluntu. Intatheli izindaba eStudio 7 uEzra Chisas Banda usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseBhilitane.
Umanyano wamazwe la uthi bazakhalisisa kutsha umumo seZimbabwe ekuqaleni komnyaka ozayo bengakathathi isinqumo esitsha sokuthi besule izijeziso lezo kumbe bazengezelele. Incwethu yokwezomnotho lezomthetho esizalwane seZimbabwe ihlala eBhilitane, umnumzana Lloyd Msipa uthi izijeziso zomnotho sezibulele ilizwe.
Sibhanishela indaba yekuthatha inhlabathi sokuthi kathesi sesile opposition esisithi no ama-sanctions angakhitshwi because bafuna ukuthi ama-sanctions alimaze abantu. Abantu bangalimaza lama-sanctions bazathini? Bazavukela i-government.
Unkosazana Florence Nkomo olwela amalungelo oluntu esedrobheni lelithi kavumelani lo Msipha.
Ama-sanctions akusiyiwo abulala abantu, akusiyiwo athumela ukuthi amaphoyisa abulala izakhamizi, babulala abantu abademonstrator bebonisa ukungaphatheki kwabo ngendlela i-government yeZANU-PF ephethe ngakhona abantu. No, bona indlela abaphethe ngayo abantu beZimbabwe okwenza ukuthi ama-sanctions ehlale elokhu ekhona.
Umnumzana Msipha uthi uhulumende weZimbabwe ngeke asuswe embusweni izijeziso zomnotho.
Nxa laba behluleka kabayehluleki ama-sanctions engekho. ama sanctions kakhijwe sibona ukuthi bayakwazi ukubusa ilizwe bayehluleka nxa bengakwazi ukubusa ama-sanctions engekho sesibakhipha kuma-next election.
Kulabanye abathi izijezo zomnotho kaziyekelwe ziqhubeka uhulumente osembusweni okwamanje aze asuke, laba bagoqela umnumzana Philips Banda isizalwane seZimbabwe ehlala eBelitane.
Xa litsheliwe ukuthi khona hamba uyelungisisa imoto yakho endaweni enje, imoto yakho ifeyileyo i-road test, hambe faka amathaya amatsha, hambe faka lokho, yiko kumele ukwenze. So nxa kuthiwa khona khuphanini ama-sanctions, ama-sanctions awo Zimbabwe awafakwa kwezimbabwe government, ama-sanctions eZimbabwe afakelwa ama-individuals, abantu, kula mabizo abantu abafakwa ama-sanctions. Singatshelani amanga ukuthi kuthiwa khona eZimbabwe kula ma-sanctions, akula ma-sanctions ama-eZimbabwe.
Umnumzana Thamsanqa Jo, ingcwethu wecubungula ezombusazwe, ngomunye wabathi ama-sanctions asebhidlize eleZimbabwe.
Akusela sibhedlela ngenxa ama-sanctions, isikolo akusela imfundo leyana esasiyazi kudala ngenxa yama-sanctions. Nxa ulesihlobo sakho esasuke ekhaya ngama-1990s, ungasitshela namhlanje ukuthi akusela NRZ leyana esasiyazi, kumbe akusela CSC, kubulawa esasithi kukontutu ziyathunqa. Namhlanje akusela ntutu ethunqayo, wonke lokhu kungenxa yama-sanctions.
Ujo uqhubeke ethi kungaze kufakwe bani ukuthi akhokhele leZimbabwe. Nxa izijezo zomnotho zingesulwanga akungeke kulunge lutho.
Ngaze uthathe u-Obama abalitshumi labomekeli labobani ubalethe eZimbabwe, abasoze benze lutho as long as iZimbabwe ilama-sanctions.
Uhulumende weBritane utshele Studio 7 ukuthi uzagcwayisisa kutsha udaba lweZimbabwe, afake le mithetho emitsha ngemva kokuxexebuka walelo lizwe kumanyana we-European Union phansi kohlelo lwe-Brexit. IBritane ikhangelelwe ukuphuma kumanyano ekupheleni kwena le inyanga. Imele Studio 7 eLondon, igama lami ngu-Ezra Chisa.
Siyabonga Ezra Chisa sibanda khona ngapho eLondon. Kunjalo nje uhulumende usethule uluhlu lohlelo lwebandla leZANU-PF olokufola kutshengiselwa phezu kwezijeziso zenotho ezafakelwa iziphathamandla zeZANU-PF ama-sanctions ngamazwe angentshonalanga oluzenziwa ngolwesihlanu. Ilanga langolwesihlanu lathiwa likhefu ukwenzela ukuthi abantu baphatheke ngobuningi kuhlelo lolu. Unobhala wogatsha lwezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana utshele umsakazi weZBC ukuthi uhlelo lolu luzaqala ekuseni ngama-9 lapho edolobheni leHarare, okuzabuthwana khona abantu besebefola belubhekise enkundleni yeNational Sports Stadium. Enkundleni le kuzakuba le micimbi etshiyeneyo egoqela inguqu, umdlalo wenguqu phakathi kweDynamos leHighlanders, kube njalo labahlabeleli abafana labo Ja Praise. Umangwana uthi basalindele ukuzwa ukuthi abalandeli bebandla leMDC lenkokheli yabo bazaphatheka na kulokhu umcimbi lo osolwa ngabanye. Okwamandeke ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi osomabhizimusi sebeqalile ukulungisela ibhizimusi leKhisimusi ngoba yikho okwande ukuthenga abantu abaningi. Umkhokheli wenhlanganiso we-Confederation of Zimbabwe Industries umnumzana Joseph Gunda uthi bakhangelele ibhizimusi elithe xaxa ngesikhathi seKhisimusi. Iphephandaba leDaily News lithi sokuqhamuke ukufuthelana phakathi kwenhlanganiso yamaWoVet kulandela ukwehlukana kwembono yokuthi kukhulunyiswane na umongameli Mnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa. Iphephandaba leNewsday lithi izakhamizi zemazoe ezaxotshwa umnumzana Robert Mgabe esaphila ukwenzela ukuqhelisa ipulazi leGushungo Dairies sezisiya emthethandaba ngamunye ngamunye zifuna ukubuyiselwa endaweni yazo. Thank you. manje sengidede la emuva ngilichiya ke ezandleni zenu balaleli bethu lisipha ke imbono yenu okusenhlizweni yenu liyakhohlwa ukuthi liyenelisa ukuthi lisiphe ke okusenhlizweni yenu kunombolo zethu ze WhatsApp ezithi +1 202 465 0318.
Bantu Studio 7 linjani lonke ngathi cela ukuboza likhetha banjani ngathi likhetha banjani amalokuzana ama message dalwavuli kodwa but singabalandeli be Studio 7 hayi manje ngabe lenketha bechali ngabe lenketha bechali siyawuthanda lo msakazo kakhulu siyawuthanda mphela siyawuthanda thanda ukuphawula lo ngalugawule lo kanti vele ngicela ukubuza umdalana lo uyini uliNdebele ulishona ulitonga ulivendi ulinambiya uyini umhlobane bungumsili hayi akulaNdebele linje so ngitsho hayi mani ngitsho cha kulaNdebele linje kambe ngathi sinesikhathi mna ngathi gongoda abantu esenza kanje thumba abantu sakathi siwayithumba umkhulu wamanensi but kwekuya ama-sanction akhitshwe nasithi phambili ngama-sanction vele Zimbabwe kufanele ama-sanction abahlale straight kusekusela bothi kuyenka kuzeke kuma ubugawule phansi khona bevele bafaka ama-sanction kakhulu bekele ukuqambela i-MDC yamanga bethi i-MDC yelokhu zama-sanction MDC yakula ma-sanction wafakwayo anti ama-sanction bafaka ngobona ukuthi bayephula amalungelo abantu ngiyabonga.
Hayo bantu be-Studio 7 linjalo ntungamile nkomo keeps doing uChris Gandhi sithi phambili ngohlelo siyabonga kakhulu ngokusipha indaba kungela lapha elilelekile khona siyabonga kakhulu sithi phambili ngohlelo cela ukuphawula kancane nje ngokwenzakala ngaseZimbabwe hayi eZimbabwe mpela yaseZimbabwe sithwele nzima shem sithwele nzima kakhulu ngifuna ukuphawula ngalokho ukuthi kuthiwa abenkonzo labo ukuthi abaphamise ukhetho hayi thina straight lokho asikwamukeli lokho mphela lokho asikwamukeli thina into esingayifuniyo ukuthi umnangakho eqhubeke lokho ebusa 7 years le mnangakho lokho ezibusela phela kuyasekumbona kwesinye isikhathi basebemnikeza ithuba lokuthi azibusele eyalele esikhundleni njengomgabi hayi lokho asikusapoti lokho asikusapoti asikusapoti la kancane watshontsha ukhetho ezithele ukuthi kwesinye isikhathi umkhono muzokwanisa but okwamanje simehlula uhamba amazwe lamazwe ehamba ngeformation edurayo so but abantwana beZimbabwe besidla imbuya ngoluthi ezibhedlela amanensi awakho abantu bafa imihla lamalanga hayi 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 kunzima shem kunzima kakhulu ime sengithanda ukuphawula lalabo abathi ukhunta izijeziso zenodo zikhutshwe yazi abantu zizokhutshwa kanjani ngo-January kufa abantu ngo-2018 kufa abantu ngesikhathi sokhetho kodwa zonke lezi zinto abaziboni kunje amalungelo abantu ahlonitshwa abantu bathunje ekuseni lebusuku konke lokhu akuhlonitshwa manje bazothi izijeziso zenotho zikhutshwe kanjani thina sithi phambili ngezijeziso zenotho vele la mazwe afakela iZimbabwe izijeziso zenotho lingalaleli lokho kukhulunywa ngamanye amazwe lina phambili ngezijeziso zenotho sithole nzima eZimbabwe bantu bakithi hayi ngiyabonga kakhulu ngithi phambili ngohlelo ukusipha indaba esiqakathekileyo kakhulu libe lempilo ende.
Mina engucelayo ngicela basitsheke ukuthi khona izijeziso lezi abakhala ngazo ziminjani basifundise asikwazi ukwenzeka ukuthi nxa kungabe kuliqiniso lathi sibasekele ngoba iBritain ithi yafakela amalunga e-ZANU-PF ayifakelanga ikhanda so besicela ukuthi sibe kwazi ukuthi kathi izijeziso lezi thina zisihlukumeza njani.
Mina lami bantu ba-Studio 7 ngendlela kade mbona ngakhona mna mbone ngathi vele ngabe kuthiwa bona labo mna ngagwa labo ochamisa laba ngoba vele kuyabayehlulela kuyanto abayenzayo bayafana nje bonke ngabe kuthiwa bavumelana bethengise ilizwe leli laseZimbabwe leli sebethengisela abelungu ngoba abelungu ma bengabathenga nongabakho liphi ilizwe maybe angakwazi ukuphatha kahle izizwana zeZimbabwe ngcono kakhulu ukuthi la maqembu lawo sanibonani bantu be-Studio 7 lathi sinesikhalako kakhulu yoko nokuthi vele bangaze besifise kanjani bona umnangagwa ukuthi bazabeshona bedibele izinzisa besenzani badlalisa isikhathi ngoba phela kuyafanana ngoba vele lokwamusha lelizwe njalo lama-sanctions la abakhala ngawo azakhishwa kanjani ngoba vele yibo abayezayo lamashayisi ngoba babe vele benzela yena lo mgadla amithimbo bamusha lenzizwe. So loli zano PF ma ihlakaniphile njalo ma ifuna ukulungisa lenzizwe kayikhiphe yena umnangagwa izame ukuthola umuntu khona phana kuzano umuntu asemncane oseyintsha uyo ngakwazi ukuthi mhlawumpe amazwe aphetheya ngakwazi ukukhola isizwe but likhiphe laba abantu abadala bonke bana bamusha lenzizwe.
Mina engikhulumayo ngumthokozisi lapha eHaburuni eBotswana la. Siyadubeka abantu bakamlimi, siyadubeka sithwele nzima, sithwele nzima elizweni labantu lapha. Kathi sibavota sobaza sidudula, siyatshona sigwele amagumbagumba sikanjiswe ekhaya. Izindaba zikamnangakho. Mina bengimcela umnangakho ukubana nabogawula ukubana bakhulumelane balochamisa. Kaba kurumelo chamisa umfano olejwawu lemahla. Eh, ngoba nxa bengakhuluma ngalo chamisa akulanto ezahamba eZimbabwe khonapho. Abantu besala sidubeka kuphela so. So akuncedisa ukuthi uthiwe umuntu uyabusa. Ubusa bani? Abantu beza kufa baphele ezibhedlela kungalamanesi, kungalamadoctor. Siyahlala safa kuphela ezitolo kuyadula ayibhondi la ngikhona basiphrintela amaphepha abathi imali umthuli incube sezionele i-CV yakhe sezionele umsebenzi kathesi echatshwa ngurhulumente olobuselo le-corruption ngelinye ilanga madoda we will hold you accountable ngelinye ilanga madoda izathwala nzima ogawule bona abo bazabe sebegijima labojoseph Chuma bazabe sebegijima sebethwele nzima sokuyibatha ibatha yona liyane eyenzakala ngesikhathi sikamgabe laphansi. Manje kathesi siyalifaka phakathi lani bomamjuru siyalilandela futhi lingamasela uyathola umuntu esithi waphuma kuZANU PF kodwa evele lisela wasontshe iZANU PF ayizange imlandeli emthathela wonke amaplans lawana ngona siyalilandela siwathathe lizalunga.
Yibo ke abalaleli bethu abasithumele imlayezelo yabo nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kulamalunga edale lephalamende awemelika angawebandla lama-Republicans angene ngamandla kwenye indawo lapho kade kusethulelwa khona ikomiti yezemithetho ubufakazi kudaba lokuzama ukususa umongameli Trump esihlalweni ngohlelo oluthiwa lona i-impeachment ngesilungu. Amalunga la angamachumi amabili lanhlanu angene kusakhiwo kade silamalunga ekomiti abalisa awama-Democrats lawama-Republicans. Umongameli Trump yena ukhanya ube lolwazi lokungena kwamalunga la ngoba ubeke wethula imbono ekhomba lokhu ebulenjini bokuxhumana obeTwitter. Ya isikhathi isikhanya sesidliwe ngumangoye sesingehlukana kodwa singakehlukani ke sikhangeleke indaba ebezikhokhela. Intatheli izindaba yethula ubufakazi ethi butshengisa ukuthi ugatsha lwezokhetho olwezek lwaphathisa njani ukuqilibezela kukhetho olwedluleyo. Ibandla le-MDC lithi lizacubungula isinqumo esithethwe ngusomlomo edale lephalamende sokuthi amalunga e-MDC bengenzi umsebenzi wokubuza abaphathintambo bakahulumende imibuzo edale lephalamende. Ugatsha lwezomkhathi luthi kuza kuba lesikhudumezi esikuzinga eliphezulu kusukela lamhlanje njalo uZulu kumele alimuke. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa nguChris Gande. Ngisitha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama ngo 7:30.